Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 7 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lezi zigaba nazo ezibe alibe lokudlawudlawudiso, sivele thina sikhonapho silawa ama-local peace committees, kulandelela abantu laba abalimalayo bezama ukubona ukuthi bahancedisa njani, njalo babesaxoxisana lamapholisa lama-police counterparties.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezihlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Uhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazana ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelo lizwe ngoba ile Russia beselibhomba ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga. Phakathi kwezinye zalezi izehlakalo, kusanda ukubhubha umuntu oyedwa kwalimala abanye emhlanganweni we-rally yebandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe, njalo amapholisa abopha ababikwa besetheswa leli cala. Ukuze sizwe okuningi ngemizamo eyenziwa zinhlanganiso lezi, sixoxe nomfundisi uSeni Sibanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance.
Thina njengamabandla kuyasikhathaza nxa abantwana beZimbabwe belimazana kugcine kulahleka impilo ngenxa yokuthi babona izinto ngendlela eyehlukeneyo. Akudingakali ukuthi nxa libona into ngendlela eyehlukeneyo licabane lize lifike esigabeni sokuthi kulahleke impilo kumbe kulimala abantu. Ngakho-ke thina sinama-local peace committees abekade vela esebenza kusukela ngo-2018. Lama-local peace committees ukubumbana okwenza abantu ezigabeni ezithize ezehlukeneyo besebenzela ukuthula. Ziyabe zinabakhokheli bamabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, omama, abanye abavela kuhulumende lamapholisa kwezinye izindawo ukwenzela ukuthi bebonisane amajoyi ukuthi ukuthula kungatholakala njani. Ngakho-ke lezi zigaba lazo ezibe ngani kube lokudlawudlawundiso, sivele thina sikhonapho silawa ama-local peace committees labo besazama ukusebenza besebenzela labantu abayehlukeneyo. Ngakho siyananzelela ukuthi njengalokudlawudlawu obenzakileyo kwenzakale singeke sathi ukuthi kumbe emalokitshini kumbe endaweni ethize kodwa kuyabe kuse indawo eyi-ground. Ngakho-ke kuyabe kubuya abantu abavela endaweni ezehlukeneyo. Kodwa sesikukhuthaza ama-local peace committee ukuthi belandelela abanye laba abalimalayo bezame ukubona ukuthi bangancedisa njani, njalo babe saxoxisana lamapholisa labama-police counterparties ukuthi wezwisise ukuthi kuyini okwenzakele njalo ukuthi bangancedisa njani. Njalo thina sile sivumelwano le-ZEC. I-ZEC ile-political liaison unit yayo, yiyo eletha ama-political parties wonke. Ama-local peace committees ethu-ke ayabe esezasebenza lama-political parties.
Liyamukela imbiko yokuthi kulezehlakalo eziningi yini?
Lokhu sisaqoqa imbiko evela esigabeni ezehlukeneyo. Ikanti njalo kule ndawo lapho ngalama-by-election khona, lakho futhi kuba lengxabano ezithize ezenzakalayo, siyaqhubekela phambili lokhu sizama ukuncedisa abantu. Udubo olukhona yukuthi abantu abaningi abalwazi njalo isisekelo sombuso weZimbabwe. Ngakho siyazama ukubavezela ukubachasisela ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu asiphethele ukuthi beyilithi bandla afuna ukuyakilo njalo na eselikhethile ubelungelo lokuthi abe yingxenye kumbe yiliphi bandla elifunayo kodwa engalishani labanye abantu. Ngakho-ke into yakuqakathekile ukuthi kuzwisise sonke ukuba sonke singamaZimbabweans ngoba sibona izinto ezehlukeneyo kodwa hhayi sivela singabantu balapha eZimbabwe njalo leli lelizwe lethu lonke. Akudingakali ukuthi silimazane kumbe sithane ngenxa yokuthi sibona izinto ngendlela ehlukeneyo.
Lowo ngumfundisi uSeni Sfanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Ukhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizancedisa abesifazana ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe emizameni yokuthuthukisa inhlala kahle yabo. Linkuthazo iphuma phambilini kokunanswa kwelanga lakusasa lokuqakathekisa umsebenzi wabesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lezi nhlelo zizagoqela ukwakhelwa izibholane ezisebenza ngamandla elanga awesola, ukudonsa lokupompa amanzi emizameni yokulungisisa ezinye zenhlupho ezidibana labomama empilweni. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Uzulu kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo uvumelana lendikimba ekhethiweyo lonyaka. Omunye wabavumelana nalendikimba ngumnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eyeNational Consumer Rights Association NACORA.
Kuyacaca kuyazakala njalo kulobufakazi bokuthi nxa ngabo mama bengathuthukanga labantwana bangamankazana intuthuko kayisozi bekhona phakathi kwelizwe phakathi komhlaba wonke jikelele. Ngakho ke intuthuko izakuza kuphela nxa ngabe omama belamathuba lamalungelo afanayo labobaba labafana emfundweni kwezenotho kwezezindlu kwezomhlaba lakukho konke okukhona emhlabeni. Kungabi khona lapho kuthiwa lokhu ngokwabobaba omama kabangeni. Yiyo yodwa indlela yokuguqula umhlaba.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokho.
Kuqakathekile ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa ngoba ma singathi sikhangela ukuthi ukalinganiswa lokhu kwamathuba kugoqelekile kuma-SDGs and njalo futhi kuyivision yomhlaba wonke. Lathi njengelizwe laseZimbabwe kumele sikuqakathekise lokho ukuthi kumele sibone ukuthi amathuba ayalingana kwabesifazane labesilisa.
Welekelele ngokuthi lokhu kuqakathekile ngoba kuvikela abesifazane njalo ekuhlukuluzweni ezindlini i-domestic violence.
Lokhu kuvikela ukuthi kungabi lokukhangelelana phansi ngokuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa. Kuyavikela njalo ama-gender-based violence ngoba kuba lokuhloniphana kungela ukuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni ube lomhlangano lentatheli izindaba emahofisini akhe eHarare lamhlanje lapho achasise khona ngenhlelo zikahulumende ngokuphathelane lentuthuko yabesifazana.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Lonyaka uhulumende ukhangele uhlangothi lwezemvelo lokulinganiswa kwamathuba kukhangelwa ezokuguquka komkhathi climate change lokuthi kubaphazamisa kanjani lokhu abesifazane nxa kuqhathaniswa labesilisa, kutsho unkosikazi Nyoni. Wengeza ethi kungalesi sizathu uhulumende ekhethe indikimba ehambelana lalokho ethi gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umanyano we United Nations uthi kulabantu abafika phose izigidi lengxenye 1.3 million asebebalekele impi kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. I-UN ithi kukhangelelwe ukuba abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million bazabaleka kulelo lizwe bayiphephela emazweni agoqela elePoland, Romania, Hungary lamanye. Lokhu kwenzakala eleRussia libhomba abantu makhaza edolobheni elikhulu eleKyiv, Mariupol, Chernivit, Sami lamanye. EleRussia lithi liza kuma kancane ukuhlasela kwamanye amadolobho ukuze abantu besuke lisale libhekane lebutho lakwele Ukraine. Umongameli Zelensky utshele i-Associated Press ukuba ibutho lakwele Russia libulala abantu mahlana lisenzela ukuba besuke kulelo lizwe bona bezenzele santando. Kodwa umongameli Putin uthi kuzavuka impi yomhlaba wonke jikelele iNATO ingangenela kudaba lakwele Ukraine. EleRussia lithi abantu abafisa ukusuka emadolobheni wonke sebezathwala zindizamchina zibahambise kulelo lizwe hatshi amanye amazwe. Kukhanya ibutho lakwele Russia selivale ngci ezinye indawo lapho abantu bedlule khona besiya kwamanye amazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impi lesiyibonayo eRussia kuhlaselwa iUkraine iyinto esitshengisa ukuthi umhlaba wethu umi njani, ukuthi lamazwe lawa esithi athuthukile alokungaphucuki okuthile. Ungakhangela ukundlela abantu ababulawa ngayo eUkraine bebulawa yiRussia kukufana xathu lalokho esasikubone kusenzakala kwelakithi eleAfrika laseZimbabwe, ukuthi abantu abangalazikhali abazihlaleleyo babulawe ngayona lena indlela. Kuyinto mina engiyibona siyibona kuyinto eyangisayo kakhulu ukuthi umhlaba uhlangane lento efana nale esiyibona eRussia isenziwa nguPutin, ukuthi amazwe lawa amakhulu lawa indlela aphatha ngayo amazwe amancane kuyatshengisa ukuthi democracy ayikabi khona kulomhlaba.
Baba Ncube, singathi ke uPutin vele ufunani khona ngale Ukraine, njalo kuyaphetha njani konke lokho?
UPutin engicabanga ukuthi khona ukufuna eUkraine kuba ke ngezemvelo eziseUkraine esingathi ngama resources awafunayo okufana lalawa amazwe lawa amancane amanye ake wawachaya. Aphinde futhi afune ukuthi ulwisa ukuthi bangadlelani le Melika. Ngenye indlela ufuna ukuthi ethusele wonke amazwe alana amancane akhona phana, ufuna ukuthi ke awethuse ukuthi angalokothi kumbe angalingi adlelane le Melika. Into leyi isiphetho sayo ukuthi vele iUkraine uzayibhidliza njengabo Crimea lamanye amazwe awasayilensa njengabo Georgia labo bake batshaywa bebenziwa ngane le ndlela. So ngibona ngathi ke isiphetho kodwa ekucineni kuzaba khona ukukhulumisana kuzaba khona, kodwa abantu babe sebefe kakhulu njengoba sibabona besifa kunjani. So yikho engikucabanga khona ukuthi kodwa kulomthelela omubi okuyinto wakwakhona kwelizayo elokudlelana komhlaba.
Lo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Silokhu sikudaba lunye, iStudio 7 ibe lethuba lokuxoxa labanye abadabuka eZimbabwe abafunda eUkraine abacatshe kwamanye amazwe abathi balokhe bethukile ngabakubonileyo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Uhulumende weZimbabwe uthi usencede abedlula i-118 abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine asebebaleke baya kwamanye amazwe, njalo abambalwa babuyele ekhaya. Wathengela abanye babo amatikiti endizamtshina ukuze babuyele labo ekhaya. Unkosazana Nonhlanhla Moyo ubefunda eNational University of Trade and Commerce edolobheni leKyiv. Yena ubele Nhlanhla waphuma useRomania okwamanje.
5 days and 5 nights besandisa ukugada from Kyiv. Sadlula eOdessa, eRomania, ebhoda basamukela kuhle. Sangena sibili. Okwamanje sengiseBucharest kodwa asikahlanganile racism. Ngimelele umalume ukuthi angithumele i-flight ticket ukuze ngikwanise ukubuyela ekhaya. And I don't know what will happen to my education.
Umnuzo Dr. John Masamba uthi uhambe nzima ukuthi afike kule German efisa ukuzibuyelela ekhaya.
I'm on scholarship studying medicine, but I can't tell you who sponsored me. Ngabaleka last Monday ngisuka eKiev. Kona manje ngise German eFrankfurt to fix my travel documents. Ngalunga ngiyabuyela ekhaya. Though kwakule too much racism bezama ukusivimba, but luckily ngangena ngenkani esitimeleni.
UNkosazana Sihle Ndlovu yena wenelise ukufinyelela ukufika kwele Poland, uthi umumo bewungamuhle lapho avela khona ebaleka.
Ngitshala uvalo, angisazi, ngiyesaba, bengicabanga ukuthi ngizafa. Ngiyafunda lami, ngiyenza my last year eBohomolets, ngiyenza i-biochemistry ngasePoland okwamanje endaweni okuthiwa yiLublin. Khathesi sikushelter lapho basiprovide khona nge-shelter, bathi bazasisa epresence, yikho sizathola indlela zokuthi sibuyele back ekhaya.
Ekusasa yami angisakwazi, sengiphelelwe.
Omunye osePoland umnumzana Ronald Leya obefundela i-engineering eTaras Shevchenko University of Kyiv uthi kusasa yakhe isimnyama.
Angazi niza kwenza njani lokuthi what's next. I have to go back home ngoba lapha ePoland akuhlaleki. Angisela cent njalo ukuhlala njenge-refugee kunzima kimi. Abantu balapha bayasizonda abantu abamnyama and it's sad.
Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu eqhubeka ngohlelo lokuphathisa izifundi zeZimbabwe ebezise-Ukraine. Lokhu kubikwa ngumphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mthwanga ekhuluma le-Studio 7.
Government is working flat out using our embassies both in Germany and
uhulumende usele ngagadala abameli besigodlo eZimbabwe negermani lerussia ukuze zincede izizalwane zeZimbabwe ukuze zithole ukuncedeka. Ngikhuluma nje sebethengelwe amatikiti bonke abangu-118 ukuze bathole ukuncedeka.
Impilo ikhanya iyaphambili e-Ukraine. IRussia ijikela amaphompo amahlayana. Akwaziwe ngaphandle kwezifundi lezi ukuthi zingaki izalwane zeZimbabwe bezihlala e-Ukraine. Abafundi labo akwaziwa ukuthi basazokwenzani bengabuyela ekhaya. Njalo labo ababhadalelwa ihlobo ukuthi bafunde e-Ukraine, ikusasa yabo layo isemnyameni. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka-26 kuyona le inyanga lambimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi uzulu azi ukuthi udubo lwesimo sokuswela inzalo aluhlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa balakho ukwehlelwa yilo. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo sokuswela inzalo sibiwa sivela ngemva komnyaka ogcweleyo lapho owesilisa lowesifazana behlangana emacansini kodwa umama ehluleke ukuzithwala. Umnumzana Mthabisi Bebe udokotela uchasisa kabanzi ngezizathu ezivame ukudala ukuthi abantu baswele inzalo bonke obaba labomama.
Infertility or subfertility itholakala ma obaba lomama bengehluleka ukuba lomntwana ngemva kokulala bonke okomnyaka. Kubobaba sokulakho ukuba kubangele ukuthi obaba yena inhlanyelo yakhe kayenelisi ukuthi umama ezithwale. Lokhu ngabe kubangela ukuthi uyanatha utshwala, uyabhima. Kubomama sokungabangelwa ukuthi nxa wake walatshwa umkhuhlane emacansini sometimes omama bona labo ukungena kwabo esikhathini kuya kungahambelani kahle ukuthi azithwale kuhle, sometimes amaqanda ayebengaphumi kuhle.
Udokotela Bebe wengeze ethi indlela zokuzelapha zigoqela ukunganathi utshwala kakhulu kanye lokungasebenzisi izidakamizwa.
Kubobaba, infertility can be prevented by ukureducer ukunatha utshwala kakhulu lokubhema lokudla ukudla okuyakha umzimba loku make sure ukuthi awubi lemkhuhlane le emacansini elimaza ukuba umuntu ebe lenhlanyelo eraiti iyenze umama azithwale. Kubomama labo kumele bedle ukudla okwaneleyo be exercise lakho bezivikele ukuba bebe lemkhuhlane emacansini la. Ezinye izinto zinzima ukuba ziyelashwe kumbe zivikeleke.
Unkosikazi Thabiso Hadebe ongumongi uthi abalungiselela ukuchada bakhuthazwa ukuthi bayehlolwa ngabambilini.
Bangahamba njalo kubodokotela bayehlolwa ukuthi kuyini okukhathazayo kakhulu. Yi-sperm count yini kumbe ukuthi inhlanyelo yabo kayigcinanga. Ye nxa abantu sebefuna ukuthi bahlale bonke ngesinye isikhathi kuyahlolwa ngabodokotela. Babezazi ukuthi isimo sabo simi njani kulokubona sebephakathi kuyinto ekhuthazwayo ngabezempila kahle ngoba ezinye izinto ziyalungiswa kungakayikhatshana.
Unkosikazi Judith Mabutho isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu abaningi abayabe besanda ukuchada bayabe bebhekane lendleko zempilo eziningi.
Isikhathi esiningi abantu bayabe besehluleka ukuthi bahambe esibhedlela bayekwelatshwa njengoba besitsho odokotela. Lokhu kubangelwa zindleko ezifunekalayo. Abantu abalamali yokwelatshwa baze bagcine bedlulelwa yisikhathi sokuthi bathole abantwana.
Ngomnyaka ka-2017 udokotela Sydney Farai ndawonye nodokotela Tinovimba Mhlanga basungula iklinika ephathisa amaswela inzalo. Iklinika le isemzini weBelvedere eHarare. Ivula ngolwesithathu langomgqibelo kusukela ngehola lasitshiyagalombili ekuseni 8 o'clock iyevala ngehola letshumi lanye ekuseni 11 o'clock. Selokhu yavulayo isiphathi seyabedlula ikhulu i-120 ukuthi bathole inzalo bekwenza ngendlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa ibisifakwa ngemitshina esibelethweni sikamama okuyindlela ebizwayo ngokuthi yi-in vitro fertilization. Indleko yokusetshenziswa kwale indlela ibiza amadola emelika azinkulungwane ezine, i-$4,000. Emhlabeni jikelele inani labantu abachadileyo abaswela inzalo libikwa lifika kuzigidi eziphosa zibe ngamachumi amahlanu, i-48.5 million. Ezwekazi le-Afrika kulesilinganiso esifika ichumi ekhulwini, i-10.1% abaswela inzalo. Odokotela bakwele Zimbabwe bathi akuzake kwenziwe inhlolisiso epheleleyo yokuthi bathole isilinganiso salolu dubo lokuswela inzalo ukuba lunganani elizweni. Isikhathi esiningi isimo sokuswela inzalo sivame ukukhangelwa njengohlupho lowesifazana, kodwa abezempilakahle bathi awukhethi cele, abesilisa labo bayatholakala beyibo abalesimo lesi ngezikhathi eziningi. Endulo abadala babekufihla emphakathini ukuthi indoda yiyo elohlupho, abemuli babebanjwa ngamandla ukuthi bavumele umama acine emithiswa ngumne wabo womkakhe aze agcwalise indlu ngabantwana. Kulabo ababevele bekwazi ukuthi owabo umntana nabo wesilisa nguye olohlupho. Kuthi kwezinye imuli owesifazana wayecina esebiselwa ngakibo kuthiwe ayekwelatshwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Wezemidlalo selihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esecastle lake premier soccer league iqembu lechicken inn ngemva kwemidlalo yangempela viki. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lechikeni lemklomelo elichumi lanhlanu ngemva kwemidlalo yesithupha njalo likhokhela iqembu elihlezi endaweni yesibili lemanyika diamonds ngemiklomelo emibili. Ekhuluma ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu lakhe linqobe khona elezepc kariba nge-2 kanya, umqeqeshi weqembu lechikeni ujoey antipas uthe usasemude umango emkhankasweni wokudinga intshantshu zesigaba se-premier soccer league.
Konke kuhamba kuhle okwamanje, kodwa sisase lomsebenzi omkhulu okuthi konke kuhambe ngendlela, ngoba emdlalweni wenguqu kuqakathekile ukuba konke kuhambe ngendlela. Wonke amehlo asekithi kathesi njengeqembu elihlezi phezu kwengalane kodwa kumele simele indaba yethu.
Iqembu le-Triangle lihlezi endaweni yesithathu lineminyaka elishumi lantathu ngemva kokuba linqobele inkezi Platinum Stars nge-1 kanya. Endaweni yesine kuleqembu le-FC Platinum lona elithaya leHarare City nge-1 kanya. Kuthi endaweni yesihlanu kuleqembu le-Rentals lona elibe ngujikile obhanqa 1-1 lelebulawayo City. Iqembu le-Dynamo lihlezi endaweni yesithupha lineminyaka elishumi njalo linqobele lebulawayo Chiefs nge-2 kanya kuviki yesithupha yemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Dimbaba uthondela indiraya uthi isifiso sakhe ngesokuba iqembu leli lihle liqhubekele phambili linqoba njengoba linqobe owawuqala ngomgqibelo.
Ngilethemba elokuba lokhu yisibonelo salokho okuhle osekuzahlala kusenzakala. Ngithemba njalo ukuthi sizasebenza gadalala ukuzilolonga ukuze sidlale ngcono ikakhulu ukuba sihlohle kaningi.
Ngokwesibili ukuba iqembu lebulawayo Chiefs linqotshwe kwimidlalo yeligi njalo umqeqeshi walo uNilton Jeroso uthi lesi simo kasibathokozisi.
Akula muntu othakazelela impumela esesithe sayithola kubaqeqeshi kanye labo bonke abayingxenye yeqembu. Siyakwazi ukuthi kumele sikhweze amasokisi njalo akumelanga ukuba sihlale sikhuluma ngakho kodwa kumele njengeqembu sizame ubungcono bethu.
Iqembu lebulawayo Chiefs lihlezi endaweni yethoba mnomunye engalanini yemiklomelo ngemva kokuba linqobe kabili laba ngujikile obhanqa kabili laphinda lanqotshwa kabili. Emsileni wengalane uhlezi iqembu lewawa lona elithatshizwe nge-6 kanyanga liqembu le-Capes United njalo elile miklomelo emibili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Cranbourne Bullets lalo elile miklomelo emibili njalo elinqotshwe ngele-Black Rhinos nge-3-1. Iqembu leyada lisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo emine njalo libe ngujikile obhanqa 1-1 lelemanyika Diamonds. Kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu lebulawayo City elile miklomelo emihlanu njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 lele Herentals. Iqembu le Islanders lisendaweni yechumi lanye njalo lile miklomelo emihlanu ngemva kokuba ngujikile obhanqa 0-0 lele Tenex. Ikanti lona ele Tenex lihlezi endaweni yechumi lantathu lile miklomelo eyisithupha. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngujoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumende weZimbabwe uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazane ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe. Phambilini kokunanzwa kwelanga le-International Women's Day, abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelwe lizwe ngoba ile Russia beselibhomba ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhlangano sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
See Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.